So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuNtulikazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lyamemetheka igciwane leCOVID-19 eZimbabwe. Okulabantu abedlula inkulungwane 1478 abalomkhuhlane lo. Abanye abantu bathi basekela imibono kamongameli eyokuthi kumele kuqiniswe isiqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini.
Uhlelo le-close down siyalusekela kakhulu.
Kodwa abanye abakusekeli lokhu.
Mina ngusekeli ukuthi kubulekhe kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele uqale kulungisa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenzi.
Baningi abantu asebethenga impahla etshiyeneyo beyigcina ezindlini besesaba ukuthi uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le panic indawo yonke. Kulehungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso.
Umnumzana Gideon Gono owayengusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi abathola amakhuba lokunye okokulimisa kwakungamelanga bahlawule imali kurhulumente. Ilizwe leMelika likhala ezimadonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis owayelwela ilungelo likaZulu. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe okulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1478 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo osubulele abangamajumi amabili lanhlanu 25 elizweni. Abantu abedlula amakhulu amane 447 abalomkhuhlane lo bahlala kobulawayo. Uhulumende uthi ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19. Abanye abantu bayakuthakazelela lokhu kube labanye njalo abakusolayo besithi uhulumende ulakho ukwephula amalungelo kaZulu kungenziwa uhlelo lolu. Ugogo Sibanda ohlala eGogwe ngomunye wabasekela ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Umkhuhlane lo uyingozi kakhulu, uyabulala, singadelela kodwa kuyabulala. Siyakusekela kakhulu lokho ukuthi hayi akwengezwe, kwengezwe ngeqiniso, akuntu kuphindwe kuyekelwe abanye bengena abanye bephuma. Nxa besenza lockdown kaba yenzi lockdown eqinileyo engeqiniso, uyenze ukuthi umkhuhlane onunjani uvikeleke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mchijo Mkhwananzi.
Ngiyarisekela kakhulu sibili ukuthi ngalibana kwala usenziwa njalo ngoba hey izinto sezisenzakala abantu bengaphela lami abantu bake behlale ezindlini. Siyakwazi ukuthi indaba zezimali ukudla konke kuyahlupha kodwa abantu bengani bake bayalalela sibone ukuthi kanti vele kuhamba njani. Lami lapho uhulumende uvumelana layo kulokho.
Umnumzana Kiss Don Mbedzi ulombono ofanayo kodwa uthi kumele kuvinjwe emngcelweni wakwele South Africa leZimbabwe olabantu abaningi abangena okungekho emthethweni.
Zamakhulumende ebungasebenza ekutheni umemetheka kungaqheli kangako kakhulu ngesikhathi sewinta njengokubanda kanje ukuze maybe umemetheka kwehle sikhangelele ukubona iwinta kumbe ngathi isikhathi samakhaza salwe nyanga ezimbili maybe kusayothi ephele kwa-August kuzabe sekushisa maybe kuzabe sekungcono ngoba akusoze kuqede lo thana sizokuqeda ukumemetheka kodwa zehlisa kulesi sikhathi losikhathana esincane ngoba ungabheka abantu bakithi bayahamba kakhulu besiya e-South Africa kulapha phila khona ngoba kulapha bathola khona impilo. Indaba enkulu, indaba enzima le, indaba enzima kakhulu ngoba ungabheka abantu bakithi njengamanje bayeqala botha bavalwa khona njalo futhi bayachapha namanje i-border livale kodwa abantu bayachapha okuyikho ukubangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uze elizweni.
banengi kodwa abaphikisa ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Omunye wabo umnumzana Prince Khumalo.
Mina ngusekele ukuthi kubuleke kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungiswa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenze. Plus futhi emabhoda ukuthi abantu bazingenele santando baphume santando. Lakuma quarantine centers ukuthi abantu bebe kuthiwa abantu babalekile mchokotho mchokotho. Ngesizathu sokuthi amasotsha akala izinto zokusebenzisa lamapolice abala ama PPEs. Yikho mina ngifuna ukuthi government kayilungise khonoko. Then sesingakhuluma ngokuthi kumemethe, kumemethe kavele xa utesta bona la abantu abavele eGoli, abavele eBotswana, lezi muli zabo bona la basebehlangane lazo ababaleki kuma quarantine center. Akula sizathu ukuthi waye umkhuhlane ungamemethe. But khonoko ungalungisiswa, mbona ngani sesingakhuluma ngokungezelelwa kwamalokhu zeni. Sesingakhuluma ukungezelelwa kwe-lockdown. Okwakathesi hayi mina mbonani kwanele khonoko kukhona.
Umnumzana Nkosi Khona Khuphe lawe uya kusola lokhu.
Siyakubona sibili umdala ungaqinisa i-lockdown. Siyayibona siyamemetheka i-COVID eZimbabwe. Kodwa into eyi-problem yindlala le mali. Njalo kula mali eZimbabwe njalo kula kudla. Ngawe uyakwanisa ukuthi anike abantu ukudla listi ngabe kungcono. Ngabe abantu babuyele ezindlini bavalele ezindlini njengapha. Manje kathesi umuntu uzathi vele kala kudla. Aphinde umvalele endlini. Hayi. Hayi umdala kazama ukuthi anike abantu kudla ukuze abavale ngoba abantu vela ngaze baze bavume abantu kalesi angeke bavume into yasezitshela ukuthi ngakuyikufa yikufa ngoba ngangabe uyabanika abantu imali bakuholisa labantu imali le mabhenki ekwanisa ukufaka imali ngabe listi kuyazwakala ukuthi hayi umdala uthi ngenani endlini madoda uzabe linika ngenyanga ngenyanga elinika ukudla okuyaneleyo.
Umnumzana Sima yedwa Ndlovu uthi kumele uhulumende adinge umuthi ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19 athi ukuvalela abantu ezindlini okungapheliyo.
Umkhuhlane lokubuhlungu mpela kodwa phela noma ingazivale nxa ikhambi lokuthi kulatshwa abantu lingekho angeke kusize ngalutho. I-government kayizame yona ukuthi nxa kudingakala kudingakala imali yokuthi kutholakale ikhambi lokuthi kuncedwe abantu abagulayo. Ngikhona sizobona into engcono.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Eric Chabalala othi kumele abantu badinge indlela ezijeneyo zokuphila ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19.
Khona ukuvalelwa kwebantu ezindlini angiboni kulusizo olukhulu kakhulu ngoba lo mkhuhlane kukhanya ngathi usungumkhuhlane osukhona vele. Kumele abantu bazifundise bazijwayeze ukuphila nawo bazivikele. Umuntu uma ephuma angaphumi endlini angafakanga imaski. Uma engena esitolo asanitize. Uma ephuma esitolo kubalulekile ukuthi uma uphuma esitolo usanitize ngoba ubambe lapho kubambe khona abantu abaningi. Usanitize usebenzisa ama-sanitizer ufakwe lezifonyo lezi ama-maski la emgwaqweni ngoba angeke sihlale sivalelekile phela uma kuthi kuvalelwe ezindlini kusho ukuthi sizohlala sivalelekile unomphela ngeke siphinde sivulelwe. Abantu bona bazifundise ukuzivikela.
Usikhuca Mfundo Solwayo Ngwenya okhokhela inhlelo ezijeneyo eMpila Hospital kobulawayo uthi kuqakathekile ukuba abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uzulu ezindlini.
Kuyangidanisa ngoba abantu laba akade abantu bakithi lapha akade balwela kakhulu kusongezana inyanga ezine ukhuluma labo batshela ukuthi kulento embi ebuyayo. Yikho ngiyadana ke ngibona bengalaleli njalo umkhuhlane usubahlasela sekusele ukuthi baqalise ukuphela ngezinamba eziningi. Njalo nxa bengatshintshanga amaviki amabili amathathu babesebetheni okuzwayo lapha ngani.
Izibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezilithumelane 14,311,886 abahlolwa batholakala bele-COVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 602,757. Kule Melika kulabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abedlula phose inkulungwane ezilikhulu lamajumi amane 140,120. Abantu abanengi sebethenga ukudla okunengi bekugcina ezindlini kulandela imibiko ethi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwethusa abantu yikukhuphuka kwenani labatholakala bele-COVID-19 kobulawayo, njalo lembiko ethi uhulumende ulakho ukuvala ngci ilizwe lonke esenzela ukuvimba ukumemetheka kwemkhuhlane lo. Unkosikazi Siphilile Ncube uthi bazabulawa yindlala uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini.
Mina ngilovalo lokuthi nxa kuyikuthi ilanga lakusasa siyavalelwa, mina ngiziboni ngiqeda kuhle i-lockdown ngoba bengilokhu ngisabhadala izikwelede engangizenze kuqala. Isifiso sami nje yikuthi ngabe basinike isikhathi lamalanga nje sasilungiselela kuhle ngoba nxa kuyikuthi liqiniso asazi ukuthi kuyabe kuzasithatha isikhathi esinganani.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi okwethusayo okwamanje ukuthi sokugcwele abantu enzikini yedolobho lakobulawayo abadinga ukudla.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sikudala ukuthi kube le panic indawo yonke. Kulehungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso. So abantu sebeyenza i-panic buying yonke indawo, sebegcwale etown bezama ukuzothi bethenga ukudla lani lani. Lokho kuzadala ukuthi abantu bengene ezikweleni besibili ngoba sebegcwele abantu i-town indawo yonke. Lokho kuyadala futhi ukuthi imemetheke i-COVID.
Othenga ethengisa impahla etshiyeneyo unkosikazi Qiniso Ndlovu uthi abantu kumele baphiwe isikhathi sokuthenga ukudla nxa uhulumende efuna bahlale ezindlini.
Ngendaba ye-lockdown le khanangani izaba kusasa mhlaka 20, i-lockdown mahunga abantu baphanikile. Kodwa njengathi thina abantu abathengisayo kunzima kithi loba abantu bephanika bathi bayehluleka ukungena edorobheni bethenga izinto zabo. Akufanani i-business slow. Qala ifisi kwakudojwadojwa kungafani, kathesi i-business is very slow. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba abaningi sidla ngokuthengela. So kwasi-affecta, kuyasi-affecta kakhulu.
Unkosikazi Similo Chuma uthi sebethenga ukudla belungiselela eyinye njalo i-lockdown.
Hayi, mina kathesi angisoze ngithi khona silumelele lolu langa ngoba sikatshelwa lutho. U-president kakayenze i-announcement ukuthi kuzaba le-lockdown. So thina asikho prepared for this ngoba sizwa nje ngelikabathi emgoqweni. So ukuthi sithi thina sizimisele ngoba nginjenje angingathengi ngitsho even impuphu yokuthi abantu abambeyehle ngoba kungathiwa kusasa kuyavuka kuvaliwe etown. Angazi ukuthi mina le muli yami sizakudlala. Kuzaba nzima vela kusuze kuze kube yinto elula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela abalandeli bebandla leZANU-PF ngeviki ephelileyo ukuthi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owaye ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi iziphathamandla zikahulumende abehluli bomthethwandaba abambalwa. Abakhokhela amabandla ezokholo lwesiKristu, amalunga edala le-cabinet lepalamende kanye labalandeli bebandla leZANU-PF abanikwa amakhuba lokunye okulima kwakungamelanga bahlawulele abakuphiwayo kuhlelo olwaqhutshwa libhanga leli kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiya umnyaka ka-2008. Kwasetshenziswa imali efika izigidi ezingamakhulu amabili amadola emelika, $200 million, kuhlelo lolu olwalubizwa ngokuthi yi-Farm Mechanization Program. Umnumzana Gideon Gono utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuthi abanikwa amakhuba ama-combine harvesters lokunye abakhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe labanye babo babengaphansi kohlelo lokulima kulandelwa ukuthathelwa kwabamhlophe amapulazi nguhulumende esekelwa ngabalwa impi yenkululeko. Umnumzana Alex Magayisa ofundisa kwelebhilitane izolo wethulele uZulu amagama abantu abaningi abathola impahla etshiyeneyo kuhlelo olwaqhutshwa libhanga leli ele-RBZ. Idala lephalamende lake lazama ukucubungula udaba lolu kodwa uhulumende wala ukuveza amagama abantu abathola impahla yokulima. Kasenelisanga ukukhuluma logono isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa labanye ukuthiwa bathola okujiyeneyo kuhlelo lwe-farm mechanization okwethulwe ngumagayisa sokumemetheke okumangalisayo kwebulenjini bokuxhumana obe-social media olapho kulabantu abaningi abeZimbabwe. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakhala ezimathonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis obelwela ilungelo likaZulu njalo wasebenza lomuyi uMartin Luther King Jr. labanye ukwenzela ukuthi abantu abansundu balingane labamhlophe kwelemelika. ULewis ubelesifo semvukuzane ngomunye wabalunywa izinja bachaya kabuhlungu ngamapholisa e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Abansundu betshengisela besithi bafuna ukuba lelungelo lokuvota lokunye okuthiyeneyo. Ubelilunga ledalele House of Representatives khonapha kwelemelika ngesikhathi etshona. Abantu emhlabeni wonke jikelele bathi umuyi liqhawe lamaqhawe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe
baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhangela udaba lomlamo. Kambe umlamo ngubani lapha ekhaya? Ake sizweni ke uMadube usakhile liline ukhona ngale ke kweLebotswana. Lo baba uMnqondo Banzi Magonya ukhona ngale ke eBrithani. Lezincwethi zamasiko esintu. Umlamo lapha ekhaya ngubani?
Ngisintu unxa ngithe ngathathwa njengoba ngithethwe abafowethu usisi wami kumbe umna wami ngilandele umlamo ngathi umna wami vele ngisintu umlamo ubaba lo ngithethe.
Makonya,
yebo Mthembu.
Umlamo kumlamo bani lapha ekhaya?
Hayi, lami ngiyalibingelela balaleli. Njengoba uMadube ekutsho Mthembu, umfowabo kaMadube omncane owesintwana kungakhathalekile ukuthi uphuma mphume loMadube kumbe ngabantwana abazalwa ngamajaha ingqe engomncane kuMadube engowakoDube ephuma ekhalweni lwakoDube umlamo
ehe pho Madube lapha ke umlamo kaMagonya kumele ukuthi baphilisane njani
ube ngumuntu oba very close to Magonya aphinde abe very close to him niodadewabo kodwa lezi zinto ngangizibona zisenzakala ngesikhathi esisidlulekiso isikhathi esisikiso kathesi ziyenzakala ngendlela enhle ziphinde zenzakale ngendlela engarayithako umlamo yakwasuba ngumlamo sibili ibe too close lo babaya bentithi sendlini kungabi lenye into nje oyicabangelayo umlamo uyaphinde futhi abe ngumlamo abe too close lo babona ntithi sendlini kuze kugcine kuzala umntwana kugcine kubuya umntwana ekhaya unxa ususithi uyadiscover uthole ukuthi hayi umntwana vele uvela khona apha ekhaya umlamo lapha abe hambe khona uright akakho right njalo ekuzeleli kakhulu kuloyinki eyabe ethe wamthatha lapha ekhaya.
Baba Makonya,
yebo Mthembu.
Umlamo umenjani khonapho-ke nxa sukhangele yena wena ngokwakho?
Hayi, ngiyakwazi ukuthi ufuna ngithi amathe agobhoza Mthembu. Hayi, kunjalo Mthembu. Uyabona njengoba uMadube kubeka nxa ngingalamuza futhi ukuthi ngiyabe ngibambe ibele uMadube akutshoyo ukuthi kwezinye insuku kuyenzeka ukuthi umkakhe abambe umlamo ibele ligcine liphuma uchako yikho akutshoyo ukuthi kwezinye insuku uyawuzibonisa kulo mntwana ekhaya kanti-ke khona akusinto embi Dube ikakhulu nxa kuyukuthi wena baba olapha ekhaya kuyinto oyikhuluma nomkakho ukuthi kawufuni ukuthi ilifa liphume liyedliwa ngesinye isibungu phandle nxa kuyukuthi kulesidingo sokuthi ekhaya lapha kube lomunye umama wesibili okube lesithembo ungakwenza lokho kodwa kuyawumela ukuthi ube into oyikhulumisana lwangwakho likuvumelana.
Ehhe, Madube ungakumela lokho?
Hayi.
Indaba.
Hayi, angeke ngikwazi ukumela. Mina ngumela kusona umphumuzo wami.
Mhm.
Kinga sonke umuntu enhlala naye. Umuntu enhlala naye naye engakhazi bambivele lize liphumutha. Ubamba ye wawungokudala sazi ukuthi abadala babebamba njani. Babili bamba ungabi neyinye into eyenzakala kathi. Wakhathesi sibili uyabamba sibili chago lezilikhulu.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silo mama uSakhile Liline uMadube, lo baba uNqondobazi Magonya, lezi zingcwethi zamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, sakazo muhle Zimbabwe muhle, ikude banokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Gobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha mayelana ngumkankaso kamhlaka 31 Ntulikazi okukhuthaza uZulu ukuba angene esidaladeni. Uhlelo silomnashe Mtutsa webandla lesanu PF kanye lomlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho mayelana nalolu daba.
Umkankaso lo umkankaso akathekileyo kakhulu ngoba nxa sibhekile kanje umumo womnotho uya usiba mubi. Abantu abaningi abasakwanisi, abasenelisi ukubana bethole ukudla, uhamba ezibhedlela akula mithi. So lokhu ke sitshengisa ukubana umumo weZimbabwe emnothweni awulunganga. Ngakho ngokufaneleyo uZulu kucakathekile ukubana etshengisele ukungathabi, ukungathokozi kulabo abayibo ababusayo, ngoba siyananzelela ukubana uhlupho oluningi lolu lwenziwe yi-corruption.
Siyezwa amalunga awebandla lezanu PF besithi abantu abazaphatheka kulo mkankaso bayabe beziboshela isikhathi. Ukubona njani lokho?
Kuyasidanisa kakhulu ngoba sikhangelela ukubana xa sitha silweni le-corruption labezanu PF bebuye bethi asibambisaneni izandla, i-corruption imbi esizweni sethu njengeZimbabwe. Asilweni ukubana ilizwe leli libe ngcono, ngoba ukuthi kube namaphilisi lemithi ezibhedlela mbona into umuntu wezanu PF layo kumele ithakazelele.
Sikuzwile Dube. Siyabonga ngokungena kuhlelo. Wothi sizwe umbono kaMnashe Mtutsa webandla lezanu PF.
Ya, ngiyabonga brother Mike. Ukuthengisela kuyinto evunyelweyo elizweni leZimbabwe. Kodwa mina ngendlela engiyibona ngayo lawa amaplans akamhla ka 31 July ayize, ngoba akunqedi ukuthi abantu beqalise ukuvumelana ukuthi bafuna ukungena emgwaqweni batshengisele. Khona amalanga adlulileyo nalawa esivela kiyo sibonile ukuthi ama positive cases abelokhu esiba maningi, abantu lokhu bebanjwa bele COVID. So siyabona ukuthi ngendlela esesikhona khona impila kahle zabantu zisendaweni enzima sibili. So ukuthi abantu beqasa ukulungiselela ukuthi bengene emgwaqweni mbona ngani kuyinto embi kakhulu, ngoba bafuna ukubulalisa abantu ngomkhuhlane lowe COVID olokhu khona. I-COVID ayilungiswanga nguhulumende, i-COVID ayilungiswanga izanu PF, kodwa ngumkhuhlane okhona emazweni wonke. Siyabona okwenzakala e-South Africa, siyakubona okwenzakala kwamanye amazwe, asikufuni ukwenzakala kwelakithi.
Abantu bayakhala ngale ndaba yenkohlakalo elizweni Mtutsa. Ubona ngani uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa uyasebenza gadalala ukuqeda inkohlakalo elizweni na?
Engikubonayo ukuthi ilizwe leZimbabwe elisebenza gadalala ukuthi silwisane ngendaba zonkohlakalo. Nxa sengikhuluma ngohulumende, ngikhulume njalo ngomongameli ubaba uMnangagwa, ngibona ngani usezamile ukulwisa indaba zonkohlakalo. Siyakubona ukuthi kulabantu abakhulu sibili abasebebotshwa, asebexotshwa emsebenzini, kuhlanganisela udokotela uMoyo obenguye uminister we-health. Kuyatshengisa ukuthi hayi, izinto ezenzwe elizweni sezitshengisa ukuthi ukulwa le nkohlakalo kuyinto ephambilini entweni zonke abazenzayo.
Hayi, sikuzwile Mtutsa. Isikhathi yiso esesidliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga umlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe kanye loMnashe Mtutsa owebandla lezanu PF ngokungena kuhlelo. Isikhathi du mthwakazi omuhle, kodwa singakagqibi uhlelo. Lingakhohlwi ukuthi sabe sisonke ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungatshunela kusasa. Sike sizwe owamanje ezokholo lwesiKristu silontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sathanda ukuba sikhangele amahubo ichapter nga 118 iverse nga 24. Uyabhala lapho uDavida lolu hubo esithi yena lolu lusuku olumiswe yinkosi asithabe sithokoze kulo. Singathi kwezinye amanye amaversion angathi wona lolu lusuku olwenziwe yinkosi kasithabe sithokoze kulo. Abaningi sebayenza izingoma ngale ivesi kaDavida. Namhlanje bemfuna sikhangele ngelihlo elinye. Ngifuna ukuthi namhla ucabange ngalindlela ukuthi lonke usuku ongena kilo empilweni lwenziwe yinkosi. Abaningi sasicabanga ukuthi engxenye umnyaka ozayo yoza kuba ngcono kulalowo mnyaka esidlulekiwe. Lanamhlanje lolu suku esikilo ungizwa ngikhuluma lwenziwe yinkosi. Lo suku lolu okule COVID khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha othokoza khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapho khala khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha ozudangile khona lwenziwe yinkosi. Zonke insuku esingena kizo zenziwe nguJehova. Ngakho ungabala leyo ngqondo ukuthi akulalanga elilodwa elingenziwa nguJehova. Awusoze uthole umelela ukuthi engxenye yokusasa yakho lapho enzayenza olunye ulutho. So kokuqala kumele sikunanzele ukuthi nxa lonke usuku lwenziwe nguJehova kutho ukuthi phakathi kwalololo suku, phakathi kwalolo suku kulento enhle uJehova ayabe eyidalile. Kungabe kumbe kulusuku lapho zwe khona indaba ezikudangalise kakhulu, indaba ezikuzwisa ubuhlungu. Phakathi kwalona lolo suku usiza ubuhlungu. Lusuku olwenziwe nguJehova uthi kukhona isandla sikaNkulunkulu phakathi kobuhlungu bonke lona bona lobo. Ngiyangikhumbule ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi khona vele ekuqaleni antsho umhlaba wawugcwele ubunyama, kodwa uNkulunkulu phakathi kobunyama lobo wakhuluma ilizwi kwaba lokukhanya, kwaba lento enhle ephumayo phakathi komnyama. Ngakho akula ndaba lokuthi lelo langa lakho liyabe likhanya limnyama, likhanya linzima, likhanya ngani hayi akulalutho olungayenzakala. Kumbe kathesi abanye uzindaba zokuthi ubanjwe yi-COVID, kumbe uzindaba zokuthi kulesihlobo esesibhubhileyo eGoli. Kathesi sikhuluma abazalwane abaningi izihlobo kulobuhlungu, abanye babanjwe i-COVID, abanye sizathiwa sebebhubhile. Kukho konke khonokho uJehova isandla sakhe sikhona. Lonke usuku lusuku olwenziwe nguJehova okulesikhathi sokuthi linjonge uNkulunkulu akubizela yona empilweni yakho ingenzakala ngalolu suku. Ngakho ke ngifuna ukuthi ukukhuthaza abanye abantu abathi mina linto uNkulunkulu ambizele yona ngizayilungisa next year, lo nyaka hayi kule COVID. Baningi abantu abathi bona mina uNkulunkulu ngizakuba mazi ha next year, mina uNkulunkulu ngizakuba mazi hayi ngxenye ngeChristmas. Ngifuna ukuthi kuwe lolu suku lusuku olwenziwe nguJehova lusuku ongaba kwazi khona uNkulunkulu abe yinkosi lomsindisi wempilo yakho. Ungameleli kusasa ngoba ikusasa siyazi. Uyabhala omunye loba lapho uthi yena uPawulu uthi yena ungabeki usithi kusasa nizayenza lokho, ngoba sikwazi sonke ukuthi kusasa yethu iyavuka njani.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, khangela abantu abakho abavula inhliziyo namhlanje lilanga elenziwe nguwe ukuze basindiswe. Ngena enhliziyweni ubasindise, ubakhulule phakathi kwakho konke okubasindayo, okubahluphayo. Bezintokozo yakho ibagcwalisa ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Hlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olamhlanje olibalisayo ngoGibbs Dube.